siyalamukela kwestudio 7 ngolwesibili mhla ka 26 kuNkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Amavalizi lawana yiwo ayenze ukuthi mina ngibe khona endaweni zonke lapho zihlangana nabantu, kungaba le fairness, then it means we will have a better country.
Ibandla elisungulwe ngomnyaka ka-2013 yizizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ele United for Democracy Zunde liphawulwe ngokusemthethweni eZimbabwe lamhla ekuseni.
Into le yinto esingathi ikondane laye kanye uMangoma yena ngokwakhe esithi personal issue, kodwa iproblem ngokukondana kwayo yena uvele ulilunga njalo eyilida yenhlanganiso yethu, yikho ke kutsho ukuthi kuyangcolisa le nhlanganiso yethu.
Ibandla le-MDC Renewal Team lithi selibombe ikomiti ezacubungula udaba lwelunga elisakhulayo uMnumzana Believe Tevera othi wathathelwa umkakhe ngumnumzana Elton Mangoma ongumgcini-ncebo webandla. Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lamhla lisole ibandla le-ZANU-PF ngokwehluleka ukugcwalisa isithembiso sokubumba imisebenzi edlula izigidi ezimbili eyasenza ikhankathela ukhetho olwedluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla elisungulwe ngomnyaka ka-2013 yizizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ezigoqela owayengumahluli womthethwandaba waphezulu we-High Court uJustice Benjamin Paratsa ele-United for Democracy Izunde liphawulwe ngokusemthethweni eZimbabwe lamhla ekuseni. Intathe yezindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yaleli bandla ithi kalisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqhutshwa mhlazilitshumi ngoMabasa ngoba ivumelana lamanye amabandla aphikisayo akhankasela ukulungisiswa kwemithetho ekhuluma ngezokhetho. Lokhu kuvezwe lamhla emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe ewoteleni yeJameson lapho kusethulwa leli bandla okusemthethweni elisungulwe yizizalwane zakuleli ezikwamanye amazwe ngompandula ngomnyaka ka-2013. Umkhokheli weZunde uMnumzana Farai Mbira uthi umcabango wokubumba leli bandla uze ngemva kokuba abahlala kwamanye amazwe kilo bekubone kufanele ngoba ababusayo khathesi eZimbabwe sebehlulekile ukuthuthukisa leli lizwe. Ube ngekho umsekeli womkhokheli waleli bandla uJustice Benjamin Paratsa owake waba ngumahluli edalele High Court esebikwa esebenzela kwele New Zealand. UJustice Paratsa ubaleke kuleli ngemva kokwetheswa umlandu wokungathembeki ekuqhubeni umsebenzi wakhe nguhulumende. UMnumzana Onisimo Weta okhokela ukuqoqwa kwenhlelo zaleli bandla uthi yena wafuqwa ukuba lilunga leZunde ngemva kokunanzelela ukuba liqonqosela umbuso oqotho elizweni.
Amavalizi lawana yiwo ayenze ukuthi mina ngibe khona endaweni zonke lapho zihlangana labantu, kungaba le fairness, then it means we will have a better country.
Uthi Weta inkokheli ngaba ngezinzileyo ilizwe lilakho ukubuyela esimeni esihle ngoba wonke umuntu uzabe esesaba ukwephula imithetho mahlayana njengalokho okwenzakala okwamanje.
Abantu bonke singapractisa i-fairness kusukisela ezindlini, esikole, emsebenzini, ngapi ngapi.
Amalunga leli bandla atholakala emazweni ehlukeneyo abalisa ele-Australia, New Zealand, United Kingdom, America, Germany, South Africa lamanye. Inkokheli yeZunde ithembise ukulungisisa inotho yelizwe ngokuqala ilwisane lokungathembeki ngoba kuyilo olukhokhela kuzo zonke inhlupho esezidale ukonakala kwezinto zonke elizweni. Ithi lanxa ilizwe lilemithetho emihle engaphathisa ukulilondoloza kayilandelwa ngendlela ngoba basebukhosini bezenzela santando. Kungakho bathi yiyo abazayisebenzisa izephulamthetho zijeziswe ngokufaneleyo ngaleyo ndlela lilungisiswe ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ibandla leMDC Renewal Team lithi selibumbe ikomiti ezacobongula udaba lwelunga elisakhulayo umnumzana Believe Devera uthi wathathelwa umkakhe ngumnumzana Elton Mangoma ongumgcininxibo webandla. UMangoma wetheswa icala lokususa umkaDevera unkosikazi yemukayi Maravanyika emzini wakhe. Wachia usane ololomnyaka owodwa isiyahlala lapho abikwa ibhadalelwa imali yerenti ngumnumzana Mangoma. Osekumangalise abanye bebandla ukuthi umnumzana Mangoma walobela umnumzana Tshwankirayi incwadi emsola ngokuba lamakhosikazi amaningi esithi kuzangcolisa igama lebandla. Umnumzana Devera utshela Studio 7 ukuthi ukhweze lolu daba kumgcini sihlalo webandla. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla umnumzana Rejimoyo utshela uChris Gande weStudio 7 ukuthi ikomiti ebunjiweyo izacubungula lolu daba njalo nxa elecala umnumzana Mangoma uzajeziswa.
Okokuqala babakande ngathi mina sibe lo mhlangano wesigaba esikhulu kwinhlanganiso yethu ye-renewal i-management committee. Uhambe kuhle kakhulu, sikhulume izinto ezimbalwa kakhulu ezikhangelane lezombusazo welizwe lakithi eZimbabwe. Njalo savumelana ukuthi kulezinto ezithize okufanele sizibalulekise sizihambise phambili. Kube sokusiba nalolo daba olukaMangoma. Udaba lukaMangoma siluthethe njengodaba olukhulu kakhulu ngoba nxa siyakukhangela ngezinye zezinto eziqakathekileyo zimqokwa ezasenza thina lo Morgan Richard Tshwankirayi sahlukana. Ngiso lezo zinto ezikhanya sezikhangele ukuthi abantu sebezikhombela kuMangoma. Yikho-ke sikhulumile kakhulu ngakho. Into le yinto esingathi iqondane laye kanye uMangoma yena ngokwakhe esithi i-personal issue. Kodwa i-problem ngokuqondana kwayo yena uvele ulilunga njalo eyi-leader yenhlanganiso yethu. Yikho-ke kutho ukuthi kuyangcolisa le nhlanganiso yethu.
Sizwa kuthiwa lamhlanje kuqhamuke udlakela phezu kodaba lona lolu khona ngapho eHarare. Ungasichasisela ukuthi kuhambe njani?
Kakhulu ngoba okwenzakalileyo yinto nathi kade singayikhangelelanga ukubana ingenzakala. Okwenzakeleyo ukuthi ngemva kokuthi sethukile ngokuvuka sibona emaphepheni kuphuma udaba lololu esikhuluma ngalo lukaMangoma luphambili kwamaphepha ekhuluma ngalo abanye thina besithi kumbe ngamanga. Yikho-ke sithese kusehofisini-ke ujaha lo umnini Msazi wafika ehofisini-ke wasemfica ekhona uMangoma babasokusiba nokukhulumisana kubi nokubambana kakubi okungazange kubaluleke ngoba ujaha lo bethukuthele kakhulu. Ujaha lo besiletha incwadi ngoba ubekwazi ukuthi kulo mhlangano oza kuba khona, so beletha umncwadi lithi
lo mnumzana Rejimoyo unobhala obona ngoqoqwa kwenhlelo zebandla leMDC Renewal Team ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abafundi emakolitshini emfundo yaphezulu ikakhulu akahulumende bakhala ngembadalo abathi iphezulu kakhulu ecina isenqabela abanye babo ukuthi baqede izifundo zabo. Ngesemester eyodwa amakolitshi amaningi ahlawulisa abafundi imali eqala kumakhulu amahlanu amadola i-$500 kusiya phezulu. Okwenza kube nzima kakhulu ebazalini lakubafundi ukuthi umnotho welizwe awumanga kuhle njalo imali uhulumende ayevame ukuyipha abafundi kayisekho. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkwama weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Agency Gumbo osanda ukugqiba izifundo zakhe e-University of Zimbabwe.
Indaba yamafizi indaba enzima sibili lapha ema-universities. ngoba bafundi abaningi abakwanisi ukuthi bethole imali leyo ukuthi bebhadale. Thina sakwanisa ukuthi sidlule lapho singene e-university size siqede, ngoba kwakule program eyayithiwa yi-cadetship eyayi-introduce nge-government. Kodwa i-program leyo yona bayilisa iminyaka emibili edlulileyo. Uhulumende yena akaselamali yokuthi ekwanise ukusiza abafundi ukuthi beqede izifundo zabo. And right now abafundi abaningi sebemele bethole imali yabo bedwa nabazali babo ukuthi bebhadale isikolo beqede izifundo zabo. Lokhu kunzima silwili sikhangela ubumo be-economy yeZimbabwe. Khathesi ukuthi abantu abaningi abasakwanisi ukuthi bethole imali yokuthi bebhadale isikolo. Abantu abaningi abasakwanisi ngoba izikolo lezi ezemfundo ephezulu ama-higher tertiary education ziyadula zona, ngoba right now babe befuna ukuthi bebhadale imali edlula le imali ebhadalwa abantu abazali emisebenzini yabo. So kunzima kakhulu khathesi ngoba abanye abasakwanisi ukuthi beqede ukubhala ama-examinations abo, ngoba i-university yona yabe ikhalele ukuthi sifuna imali yethu ukuze abazali labo sifanise ukuthi sibhadale imali yonke leyo, singakwazi ukubhadala elutshwane nje. Kodwa ama-universities onke lawa akahulumende abe yala sithi imali kumele ibhadale yonke, ngoba singayekela ukuthi imali ibhadale yonke siyekele umntwana wenebhale, kasisoze sikwanise ukuthi sithole imali leyo. So right now kunzima sibili, umume vele unzima lapha eZimbabwe.
Amaloni lama grants ayephiwa nguhulumende bathini ngawo?
Amaloni lawa lapha bekule khadi, amaloni amiswa wona kudala. Babe besebisa le ethiwa yi-cadetship ukuthi uhulumende yabe ebhadala imali yesikolo, yabe ebhadala yomntwana wesikolo, and then bethi nxa suqedile lapha abasakuvumezi ukuthi uhambe phesheya kumbe uhambe phandle kwelizwe. Uyabe ususebenzela phakathi kwelizwe hayi iminyaka efika yona iminyaka emithathu before the release you. Kodwa kathesi bayimisa leyo. Sahamba thina njengabakhokheli abafundi sake sakhuluma nohulumende ukuthi bebise indaba yamaloni yokuthi banika isifundi imali then isifundi sizabhadala ningasesiqedile. Kodwa baphonga ukukhala besithi uhulumende akala mali yileyo, ngoba imali eyabe idingeka ukuthi umuntu eqede isikole iningi kakhulu.
Lo mnumzana Agency Kumbo osanda ukugqiba izifundo zakhe e-University of Zimbabwe. Ku-Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabatsha olwe The Connection. Namhlanje sikhangela inhlawulo yezifundo emakolitshini elokhu iqonga mihla ngemihla. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amapholisa kwele Kenya abika ukuthi kufe umpholisa oyedwa kwalimala abambalwa ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwawo labanakanelwa ukuthi ngabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Shabaab emngcelweni leSomalia izolo ntambama. Abahlengi babikwa belokhu bephakathi kokulwisana lokuzama ukuhlenga abantu abalithumi lambili abemuli ezimbili esigabeni seTexas eMelika abanyamalale ngemva kwengozi yempophoma zamanzi ezibangelwe lizulu likazamcolo elilokhu lisina kuleso sigaba. Abantu labo babikwa besesendlini duzane lomfula ogcwale wakhukhula lindlu yayatshayeka ebholohweni. Lingozi ibikwa isidale umbonakalo omkhulu yabulala abantu abathoba minwembili e-Oklahoma le-Texas yadiliza izindlu ezidlula inkulungwane eyodwa. Ibandla le-MDC elikhokelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lamuhla lisole ibandla le-ZANU-PF ngokwehluleka ukugcwalisa isithembiso sokubumba imisebenzi edlula izigidi ezimbili eyasenza ikhankasela ukhetho olwedluleyo. Embikweni owethulwe isikhulumeli saleli bandla umnumzana Obert Kutu lamuhla, i-MDCT ithi iningi labantu emadolobheni agoqela eleHarare, Bulawayo, Gweru leMutare seliphila ngokuthengisa impahla ezitshiyeneyo ngenxa yokuvalwa kwamankampani lokulahlekelwa imisebenzi. Uhulumende webandla leZANU-PF yena uhlezi egcizelela ukuthi umnotho uzawuvuselela ngohlelo lwakhe lwezimasethi njalo kufanele abantu babe lesineke ngoba injongo yalolu hlelo ayisoze ifezeke ngesiphangiphangi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele siphathamandla se-MDCT uCouncillor Peter Moyo oyarare.
Inyathelo njengoba libonwe umongameli izolo bekhuluma umongameli wethu we-MDC uMnumzana Moses Tsvangirai esikathi soze siye kuma-elections ngaphandle kokuthi kona balungisise indaba ye-constitution esayibhala sonke savumelana abantu bezimbabwe. Uyabona ukuthi kona abasoze bawulungisise umhlaba lowo ngaphandle kokuthi kona abantu bakhethe uhulumende abamfunayo.
Ibandla leZANU-PF lithi lisalungisisa umnotho.
Akulanto abazayilungisa basukisela besenza njako. Konsisi 1980 kathesi laloko bekhuluma besazalungisisa umnotho kabasoze bawulungisise ezilongo betshontsha ama-elections ngendlela abatshontsha ngayo ozimasethi lokhuyana kufana nokubhalile ubhalele intombi incwadi uyithela ukuthi kona mina nxa silungafa siyafa sonke sizesiyongena egodini kodwa besehlile usoze kungeni yikho abantu ezanupie babona ngathi siyiziphukuphuku babhala into nje ezinengilengi ezokuma ana behlizi emahofisini practically bengakwanisa lokukwenza. Kathe sibavalisa amakampani ezikhuluma nge-51% ngapho bakhuluma nge-job creation bahambe bethetha ikampani yabihle i-employer abantu khuluma ngamakampani anjabo-Cape Holdings kathesi asefile amakampani alungisisa imithi akuqala kathe amakampani ethiwa ngabanikazi izihambela kuhle sithi lo grace wakukhuluma isikona liyathwalaa labaphepha likhuluma into ezingasebenziyo bayakubona akusebenzi abanye nabo abethu laba bethona beyitshaya ingungu bezithi kuthiwa khona yebo mkhabe ikrimora bazalungisa into akula krimora ezalungisile utonapha into zonke sezifile into esayilungisa ye-GNU leyana yonke sibuyele emva.
Umumo unjani sikhuluma nje eHarare?
Sisi wami ngingakutshela ukuthi kona ungahamba kumbe duze kwe-town house uye ku-Fort uye ngaphi umuntu wonke izivenda kathesi izimota ziyaphaka e-town abantu bethengisa ihembe zigcwele phezulu kwezimota abantwana bayaceda isikolo bagene e-street kuyathengisa ama-juicard imbambayila konke vele sowuphonga ukuthengisa ilize lonke uzokuya kobulawayo uziye kochinoyi olofa oloko kuyalithengisa ukuthi kona ngaseye urhulumende wabantu urhulumende yena owemali yakhe yena ngokwakhe tshontshe ehambe ithi sesithethe ikampani leyo bayitshontshe bayithengise bahambe bayavalisa leyo bayithengise kade seyahumana seyavula ama-industry kobulawayo ngale liyavula kade yenzeni liyavula nani kona apha liyehluleka kuphela amakampani wonke agcwale amagundwane akulanto abayilungisisa abantu bezanupief athi azivekeni abathoke sengabavenda nani nginje songathola okunye okuthengiswayo ihambele estritini yathenga ngithengise lo munye layakuthathe kokuyabe mthengisele kona ayithengisela loyana kwini khonoko abantu bezimbabwe yabacela ngomusa kankulunkulu ukuthi balimuke baphaphame into zokuvota lezi yabathiyane nazo kuvota abantu bangu-5K yikho kuzathengisa uhulumende ukuthi kona abantu vele ngabasafuni.
Lo Councillor Peter Moyo isiphathamandla se-MDCT obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sihlaziya okwenziwe luhlangothi lukahulumende olukhangelane lezamasiko. Imigido lokunye okufanayo olwe-National Arts Council olusanda ukuqhuba imihlangano eminingi ebizwa ngokuthi yi-National Culture Week. Lonyaka bekukhangelelwe ngokwengenziwa ngabaculi abachichimbayo labanye abenza ukuhambelana lezamasiko ukuthi bathole inzuzo ngokwenza imidlalo. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxele unkosazana Catherine Mthombeni, isikhulumeli se-National Arts Council, lomnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo.
Besikhangele ukuthi kulezi amasiko ethu lawo esinawo ama-artists ethu akwanisa ukubenefitha from i-arts le-culture through ukulungisa abakwenzayo izinto zabo ezishiyeneyo imidlalo yabo abayenzayo ukuthi ngaphandle kokuthi sibe si-celebrate njengemidlalo nje edlulayo but kube lokunye abakubenefithayo through ama-works abade bayenza njengama-artist. So mainly besibhesa on i-entrepreneurship ukuthi bebone abantu befunde ukuthi amasiko ethu njengamaZimbabweans lalokho kwenziwa ngama-artist ukuthi ethuthukise amasiko ethu kufanele ukuthi bezuze okunye lakho kuyabayenza ukuthi bephile ngemsebenzi emihle abayenza lapha eZimbabwe.
Siyakuzwa kakhulu ke mamthombeni. Nxa usukangele baba Khumalo ubona zani imfundiso leyi abayitholayo bona abayenza kutshiyeneyo kambe ngabe inganani nxa kusenziwa khonokho?
Ngenxa yokuthi kuhlanganisa ihlobo eminingi, njengoba anti yakwazi ukuthi kuleli elekudlamnondo eZimbabwe abantu bayinhlobo eminingi, ngakho amasiko abo ehlukene. Ngibona ingani imfundiso etholakala lapho iyancedisa ukuthi sibe lobuntu bokuhloniphana njengezizwe, sikwazi ukuthi isizwe ngasinye ngasinye silamasiko aso aqakathekileyo okulingana la masiko abantu abangabe bebaningi kunabo. Ngakho lokho nambona ingani kuyakha isizwe, njalo kwenza ukuthi abantu bazane ukuthi kule mhlobo ethile ephilayo kulele leZimbabwe njalo balamasiko obuntu aqakathekileyo labo ngokuthiyana kwabo. Nxa sikhangele ngaleyo ndlela, njengomane sitho ukuthi kuyafundiswa-ke lendlela zokuthi babe lenzuzo laba abantwana, njengoba sikhangelela ukuthi ukuqhathwa kakuselula, yinto lalowo sefanele akhangele ukuthi alakho akwenelisayo kuyini angakwenza ukuze naye athole inzuzo. Ngakho leyo mfundiso njalo lokwenelisa ukuthi bathole inzuzo kulimdlalo ehlukeneyo, ngibona ingani kumqoka kakhulu. Kodwa ngibona ingani kule ndlela efanele idingisiswe-ke eyokuthi lanxa-ke senza imidlalo yokuthi babe lenzuzo, kufanele imidlalo le iqinise okobuntu babo. Ngakho ngibona ingani laba le inhlanganiso ukuthi ayi-National Arts Council ifanele yedlule ekusebenzeni nabantwana kuphela bengamaqembu, kodwa idingisise indlela engenza ukuthi abantwana lezi mfundo zamasiko zisukele ngekhaya kubobaba labomama, kuqiniswe lapha amasiko asuka khona, hhathi abantwana ukuthi bayewafundela ngaphandle kwangekhaya kuphela.
Yes,
kuyanzezele ukuthi abantu babe nabantu abaqinileyo nale babe lobuntu obuqinileyo.
Ye, ngena mamthombeni khonapho, likwenza njani khonokho?
Nxa sisenza imidlalo ethi njenge-culture ritual le, abanye bayabona ukuthi lingalungisisa lapha kuzayenza ukuthi amasiko ethu le midlalo nale ithuthuke. So ngithi kubaba Khumalo, siyabonga, sizabona indlela esingayenza ngazi ukuthi amasiko analawo engapheleli phandle, but sibone njalo ukuthi sebesezindlini abantwana bayafunda khona lokhu njengoba ubaba Khumalo esitsho.
Ungabacebisa-ke kubaba Khumalo ukuthi bakwenze njani khonokhu ngamafitshane?
Bangenza okuthiwa ngama-programs awe-awareness phakathi kwabantu ukuze kwazakale ukuthi yena i-National Arts Council ikhona njalo imeleni esizweni sabantu kulele leZimbabwe. Kungabi ukuthi imele ukwenza imidlalo kuphela, kodwa kwazakale njengokuthi imele okwamasiko abantu ngendlela abaphila ngayo emizini yabo.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kankosazana Catherine Mthombeni, isikhulumeli se-National Arts Council, endawonye lomnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo, bekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7. Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook nange-WhatsApp. Siqale ngencwadi evele kumlaleli wethu othi, sabona msakazi, mina ngisenyama indlovu. Siyabonga uhlelo lwenu oluhle kangaka. Siyacela ukuthi uhlelo olukhona ezikolo olokuthi kube lezinye indimi, isiChina lezinye ezibaliweyo, akusoze kwenze ngoba abantwana bayafeyila zonezo ezifundwayo ezikhona. Abasixolele ngoba le mali asilazo. Lokhu kufana lokuthi uvele usindwa lijogo elincane, umuntu athathe elikhulu afake phezulu. Vele ziza siza ngani? Yimi owenu umlaleli uManyoni. Omunye umlaleli wethu uthi, linjani kodwa mina ngiyaphila. Mina ngibona uhlelo lolu olwe-indigenization lusiphazamisela ilizwe, kanti kungani uhulumende wezimu engakhangeli indlela amanye amazwe alondoloza umnotho wawo ngakhona ekophe leyo ndlela? Khathesi ama-campaign amakhulu ngeke alugqobe, amakhampani amakhulu ngeke alugqobe eZimbabwe ngenxa yalo umthetho ongayisiwo. Yena wake wabona liphi ilizwe e-Afrika elinothileyo elisebenzisa lo mthetho? Ayisoze intshintshe lutho since kungakantshintshi umthetho wayo. Sohlala sikhala ngento encane thina i-Plumtree sibhekane lenkinga zemigwaqo okuyina inkinga ihamba phambili imota zifalula ngemgwaqo engasalungiswanga. Omunye njalo umlaleli uthi salibonani basakazi beStudio 7 siyabonga ngokusipha indaba zeqiniso ezisegudwini. Silethemba lokuthi sokuseduze ukuthi uNkulunkulu athi ukuhlupheka kwabantu bami eZimbabwe behlutshwa ngumbuso okhona sekuzwakele kimi njengalokho ukwezwakala kwabase Sodoma. Awuthathe umbuso awunike omunye sijabule ngoba sesikhululiwe ebunzimeni. Siyalibonga kakhulu ngomsebenzi wenu lingadinwa igama ngumthandazo Gumede. Okugcina umlaleli uthi mina ngokwami angijabuleli ilanga leli ele Africa Day kuyangiphani kangilamali kangisebenzi eGoli bayachisa ngumadlizitha eGweru. Kesizwe ukuthi abanye abalaleli bethu abasithumele imbiko ngeWhatsApp bathini.
Sanibonani, namhlanje nami ngiyathanda ukuphathisa nami ukuphatheka kuhlelo lwe-Live Talk ngosuku lwanamhlanje lwezi-25 lokunanzwa kwe-African Union. Mina ngendlela engibona ngakhona njengathi mina ngincube elikhuluma naye ngendlela engibona ngakhona i-African Union ayinamsebenzi njengase-Afrika. Ngendlela eyabunjwa ngakhona, mina ngendlela engibona ngakhona yabunjelwa nje ukuncindezela izizalwane zase-Afrika. Njengamanje okwenzeka eSudan, uhulumende waseSudan, upresident wakhona akasafuni ukuphuma, kodwa ukuyaziwa ukuthi wasayina phansi ukuthi kufanele ukuthi after 10 years aphume. Akasafuni ukuphuma manje, sefuna ukuyalela embusweni. Okuyizinto i-African Union emele ukuthi ngabe iyakusukumela imtshele njengamanje ukuthi hayi, wena manje ukhitshwa yithi ngendlela ukuthi uzincindezela abantu. I-African Union nayo isadik ngendlela embona kwabunjwa ngakhona, kwakubunjelwa nje ukuzivikela bona abaphetheyo ukuthi bahlale besemandleni bangaphumi. Thina sikubona kungalancedo kakhulu. Besicela ukuthi ngabe bazame ukuthi ba-renewe kahle or udilizwe lo mbutho lowo, ngoba awumelanga abantu, kumele bona upresident kuphela ukuzivikela bona ukuthi bangasuswa embusweni babe ngontando kayiphikiswa okwangaphakade ukuthi babuse ntando ngentando yabo hayi ngentando yabantu. Sikubona kungalancedo kakhulu lokhu. Nathi singabazizalwane zaseZimbabwe asilinanzi leli langa ngoba lisincedi ngalutho. Kumanje nje nathi sibuswa president esingamkhethanga, bakubhekile bayakwazi, akekho ongakwazi, kodwa abasukumi ba-act. Kukhanya ukuthi vele bawubumba lo mbutho bewubumbela ukuthi ubavikele bona. Ngiyabonga kakhulu, akusiphathisi lutho lokhu. Cela ukuthi ku-renewe kahle, bebeke kahle inhlelo zabo, mhlawumbe bakhethe abantu abalungileyo abangamela lo mbutho, ngoba kuzoyenza ukuthi amazwe lamazwe ahlale esilwa sokunezimpi ngezinto ezenziwa ngabomo ngabohulumende ngabopresident abangafuni ukuphuma embusweni abangontando kayiphikiswa. Ngiyabona.
Sibonge umlaleli wethu Uncube. Lani lilakho ukuzwa eyenu imbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message ye-WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Inombolo ze-WhatsApp zithi 2024650318. Lasebulenjini liyasithola kukheli ethi voandebele.com. Kufacebook sesikhona njalo. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Ibandla elisungulwe ngomnyaka ka-2013 yizizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe ele-United for Democracy liphawulwe ongokusemthethweni eZimbabwe lamuhla. I-MDC Renewal Team ithi sibumbe ikomiti ezacubungula udaba lwelunga elisakhulayo umnumzana Believe Tevera othi wathathelwa umkakhe ngumnumzana Elton Mangoma umgciningcebo webandla. Ibandla le-MDC likhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lamuhla lisola ibandla le-ZANU-PF ngokwehluleka ukugcwalisa izithembiso zokubumba imisebenzi edlula izigidi ezimbili eyazenza ikhankasela ukhetho olwedluleyo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.